Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 10 kuMfumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abemba amatshe eligugu uba besebenzise i-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli, ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika. Ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa.
Kunanzwa usuku lokuhlolisisa ababulawa ngumkhuhlane wengqondo.
Omama bakhangelelwe ukuthi babe yibo abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Abesifazana bakhala ngokungasekelwa kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule okusemthethweni umbukiso wokwenjiwa kwamatshe aligugu eZimbabwe Mining Engineering and Transport Expo, iMine Entra 2024, kobulawayo lapho akhuthaze khona abemba abenza umlumsebenzi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo njalo bethole inzuzo ephezulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Efika ekuseni enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair, uMongameli Mnangagwa ubhode ebuka imitshina esetshenziswa ngabemba okuchiyeneyo lempahla abayisebenzisayo elomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga kanye leziphathamandla zikahulumende. UMnangagwa uthe uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze uhambelane lokwenzakala emhlabeni jikelele, ngoba lolu gatsha luletha imali eningi elizweni. Uthe kubalulekile njalo ukuthi abaphatheka kulumsebenzi basebenzise ubungcishi bolwazi lwakulezi insuku obe-artificial intelligence. Amazwi kaMnangagwa asekelwe ngumqondisi we-ZITF, uMnumzana Nicholas Ndebele.
Indaba ye-technology, kuqoqela i-artificial intelligence, yinto eqakathekileyo okumele njengoba umhlaba jikelele usebenzisa lawa ama-technologies. Kuyasiza kakhulu ekuncediseni lokho okuthiwa ngama-efficiencies.
Lo nyaka umbukiso we-Mine Entra ulamankampani akwamanye amazwe abukisayo angamachumi phose amabili 19 agoqela avela kwele China, i-DRC, i-India lawase-South Africa. AweZimbabwe wona ayedlula amakhulu amabili alengxenye 255 nyakenye kubukise adlula amakhulu amabili lane. Umqondisi wenkampani esebenzela kwele South Africa laseZimbabwe eShemax eyiyo enqobe amankampani abukisayo avela kwamanye amazwe, uMnumzana Shepherd Chawira uthi awulula umsebenzi wabo ngoba zinengi inkinga ababhekane lazo.
The environment is very unstable. The exchange rate regime is this.
Umsebenzi wokwemba amatshe aligugu afana legolide ledayimana ubusenziwa kakhulu ngobaba okweminyaka leminyaka, kodwa abesifazana labo sebewenza ngobunengi. Omunye wabo obese-Mine Entra unkosikazi Priscilla Masuku ogebha igolide eGwanda yena othi bacela ukuphiwa amathuba ukuze bathuthukise umsebenzi wabo. Osakhulayo unkosazana Thubelihle Sibanda laye ongene umbukiso we-Mine Entra ukhuthaze abatsha ukuba bangene kubhizimusi lokwemba ukuze bazithuthukise. Umbukiso we-Mine Entra lonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Unearthing Success, the Mining Value Chains, Innovation and Industrial Nexus. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
eZimbabwe limanyanelo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo lamuhla. Abezempilakahle bekhuthaza ukuthi abacabangela ukuthi balesipho lesi baye ezibhedlela ngoba bengathola usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe leyinye yalezi ngcwethi engumongakazi engadandanga ubethwa ngegama.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa, asonto nje uyayodwa. Abakakwemukeli kahle, njalo kuseseyinto ehlekisayo, into abantu abayikhangelela phansi. Engakuxwayisa kubomama labobaba ikuthi nxa ukuthela ukunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempila kahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Ukukhubazeka ingqondo asonto ephangisa ukuthi abantu bayizwisise bayemukele masinyane, ngoba nxa iqala abantu bakuqala njengani into encane kumbe into eyangisayo ukuthi abantu baphumele egcekeni. Ngokunjalo ke abantu bayaphuza ukuze bayefinyelela ezibhedlela, but enloke ngikukhuthaza ukuthi lingabona umuntu esesenza into ade engajayelanga ukwenza, maybe useqalisa ukuba lolaka ulodlakela kumbe useqalisa ukuba ungaziphathi kahle siba lobuchapha kagezi, useqalisa ukuthi angahlanganeli kanye labantu etshengisela ukuzikhetha ebantwini, hambani kwabazempilakahle bayakwazi ukuhlolisisa isizathu salokho okwenza ukuthi umuntu enze njalo. Njalo kuyelapheka umuntu aphile impilo njengabanye abantu bonke, asebenze layo abe ngumuntu onormal. So ngixwayisa bonke nje abacabangela ukuthi ukhona umkhuhlane wengqondo, kabahambe bayezibhedlela bayehlolisiswa kakutsha. Njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe e-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Le ingcwadi kwezempilakahle ebixoxwa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 iseGweru. Izikondlo seZimbabwe kwele South Africa City abathatha ama-electronic passport se ekupheleni kukampandula kumele bewathatha esikondlweni lesi loba bengatholanga imilayezo yama-SMS kumamakhalekhukhwini. Isikondlo lesi esethule umbiko lo ekhasini laso ebulenjini be-internet lithi okumele bethathe ama-passport abo yilabo abahamba kuleyo ndawo kusukela mhlaka 23 kusiya mhlaka 25 kumpandula. Sithi abantu balakho ukuthuma izihlobo kumbe abangani okumele bethwale izithupha lamaphetshana aveza ukuba bahlawula imali yamapassports.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngeke khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
ELizimbabwe kuthiwa ngelinye lamazwe akuzwekazi le-Afrika aqakathekisa amabhizimusi lemisebenzi yabesifazane, kodwa loba kunjalo lokhu bekhala omama besithi kunenge kubavimba ukuze amabhizinisi abo athuthuke ngemfanelo. Kubika uTopias Mudzingwa eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeWestprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, umnumzana Joseph Limoyle uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Buhle kakhulu ukuthi eZimbabwe linemthetho ephakamisa omama abafuna ukwengena kwezamabhizimusi, kodwa uqathekile njalo ukuthi lokhu kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizimusi lawa engachabalali.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi ziningi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara olebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi kodwa. To start off with, I'm a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uzibona ungubani ungumntwana oyinkazana ongakhuluma into enjalo. Kuyabuya lakhona oku ama-psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mvulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babethole indlela zokuthi ba-applyele ama-loans, ama-business loans, abetholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-applyele ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business. Ikuthi asila exposure omama abaningi especially abasemakhaya mina lapha engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibusiness enje ngiqalisa njani ngiyenza njani ngiqonda ngapi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le lekho sithi khona i-interest iyehliswe, that is bona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyoyehlise. Njalo wawuthi wabeke emweleka imali umuntu ethi khona ulendlu ulandle kulalokho elokho esithi yi-collateral ngesilungu, sifunela kokwelakho kwehlisa ukuthi kube lula ukuthi omama baboleke izimali.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe inhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop umnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi bese sisithe uhulumende esebenza ngale asomabhizimusi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njabo osomabhizimusi ukubambana lohulumende ukuze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sikazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Uhulumende wakwele Taiwan uthi eli China liyaziyenga uma lisithi ilizwe leli liyingxenye yalo. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Lai Chiang-Ti uthi eli Taiwan lilohulumende kaZulu uma kuqathaniswa lohulumende wakwele China. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abadabuka eZimbabwe abakhangwa ukuba bayisebenza kwele Russia bathi babanjwa ngamandla okuba bekhande indizamtshina zohlobo lwama-drones ezisetshenziswa ukubhomba kwele Ukraine. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuzwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Wezi patalene le Melika, izulu lesiphepho uHurricane Milton libulele abantu abane esabelweni seFlorida izolo njalo lachiya abayizigidi ezintathu 3 million bengelamandla kagesi ezindlini. Izulu leli belilomoya omkhulu oquthule izindlu lezihlahla obuhamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers. indawo eziningi ezigoqela izikolo lamabhizimusi bezivaliwe namuhla. Umongameli Joe Biden ukhuthaza abathinteke kulesi sehlakalo ukuthi bahlale ezindlini bamelele usizo oluvela kuhulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, unkosazana Sikoluhle Musundile, yena othi lapho ahlala khona akubanga lo monakalo omkhulu.
Lapho engikhona, it's not that bad. Ifence went down, umoya wangkhona, ya umoya was scary. At umoya lezulu, but mina dingekho ku evacuation zone. So lapho engikhona it wasn't that bad. Really, it's just a fence that's down in Lama Pin, in Jade, before apparently the moya too scary, but otherwise, I'm losing all the power. So, but in Lavanta Vanning and Seven Zalaba to send my messages out of that power.
Kwezinye indawo nxa ubuka lawe kubo mabonakude njalo nxa usizwa mhlawumbe kuzihlobo labangane abasendaweni lapho kube lo monakalo omkhulu bathi kunjani?
Abantu abaningi bakhala ngephawa lezihlahla ezilokhu ezisablokhi lokho ezisablokhi izindlela ama-power lines. So lokhu ebestakhe ezindlini asikaphuma asikakliwa ukuphuma ngoba wazi ukuthi ngayizihlahla zichaya ama-power lines e-down. There might be power, live power. So abantu abaningi abakakliwa ukuphuma ezindlini.
Emsebenzini lihambile yini namuhla njengoba usendaweni yakho kubanga lo monakalo omkhulu?
Mina was on standby ngishaya isizolo ekuseni ngisebenza esibhedlela, so I'm team B ede kufanele ngingene kusasa to relieve team A. Team A is still in. So team A lokhu isesibhedlela until kusasa kuseni, then team B thina sirelieve abalokhu bephakathi kathesa.
Abenza eminye imisebenzi nje etshiyeneyo, ungathi bayasebenza yini namuhla ikakhulu endaweni yakho njalo lesikolo zivuliwe?
Hayi, isikolo azivulwa, imigwaqo ekakliwe, izikolo azivulwanga. Abasebenzayo kuya ngokuthi usebenza ngaphi. Really, kule ndawo esezivuliwe amanye ama-grocery store sevuliwe, kwezinye indawo lokhu abakakhuphi lamaplanki emawindini, so amanye amabhizinisi amaningi lokhu esavale.
Lapho echaye khona kakhulu i-hurricane le, kuyini elikubonayo kubo mabonakude?
Sibona amanzi amaningi on the streets, making it impossible ukuthi abantu benze go in and out. Abakakliwa ukuthi bebuyele, like bo-St. Petersburg labo Clearwater, abakakliwa ukuthi bebuyele bebone damage. Abantu abaningi babalekele ngapha kwaya grounds eTampa. So ukuthi bebuyele khona ngale, they have to get cleared first, akukakliwa. Lamanzi, amanzi ngabe lokhu edrayina, it's less water on the roads. Kathesi ba-encourage abantu ukuthi beke beme amanzi edrayine, beme ukuhamba-hamba.
Unkosazana Sikoluhle Musundile yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esabelweni seFlorida, bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Silokho sikwezeMelika, i-Electoral College yindlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Lokhu kusebenza njani?
I-Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje. Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhlaka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela.
Nanko ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene lendlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Siyabonga kakhulu Daba Kancube. Sokulesikhathi eside, uMnumzana Jameson Timba labanye abakucelele Citizens Coalition for Change umnumzana Jacob Ngaruvume labambalwa abaphikisayo bevalelwe e-remand prison besethezwa amacala ukwephula iziqondiso zomthetho we-criminal law COVID Defecation and Reform Act. Uthimba lamanye amalunga e-CCC babotshwa ngontulikazi kwalandela uNgaruvume umnumzana Amos Chibaya labanye ukuthiwa batshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa kunyanga edluleyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasuye wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kule nto abayisolayo ngabayisole. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le siyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye, baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma uNcube ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konokho okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
UNcube ulukhuthile ugatsha kancane ngoba kasohulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke uthi yi-constitution loku okavunywa ngamuntu wonke yikho okubopha abantu. Uhulumende engangeneli yikho bona thakona there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executive the legislature lapha mina engikhona khona eparliament ngani executive sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imithetho ndaba yena leyo akungenelwana obe lomunye ubamba okwakhe thina njenge legislature sibe siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuluma ngento enjengalezo ezalaba abantu bevalelwe okuhle ukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be judicial service khona bangale uthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abantu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kaningi ningi into lenotho ibheli iphiwa ile ilama condition. So ungavele wethule icondition leyana. So sisho ukuthi the next time nxa ubuya usizwe kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudika ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele sicace zona lezo singakaphunga ugijimele ukuthi kona yena uhulumende lokhu uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ungenza into engani sofuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubuswa kwelizwe.
Ye, uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngena ba.
Izigangi kazibotshwa. Umnotho welizwe ufile nge-corruption kutshontshwa izimali kazibotshwa. Imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto. Lawo bantu kababotshwanga. Kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi. Babotshelwa ukuthini? Wothi ngukorrekte baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu. Lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. Ongarivuma abakonile okuyini. Alifuni kuphikiswa lidingane emaparlamenti. Ngoba nxa lingafuni kuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu. Lisuke kuhulumende. Kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa. Ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitics yale kaliyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu. Umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehluleka. Nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithwa lina lile ngqondo eziqondileyo. Akuqondanga khonoko.
Ye, Golide, qhuba kolobo.
Hayi, uzinqube izinto uyazama ukuthi amele into ajayimele kodwa njengoba ngishilo mina Agula muntu ongaphonguvalelwa ungena sizathu. Njalo akula into emangalisayo engakhitshwa ngabothimba kumbe ongalivumi labo bona labo bebodwa. Kanti ngandibonga abanye labo obabone sochamisa abaphandle, obabo sikhala abaphandle, sebephandle, baningi abanye abantu abaku-opposition, abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku, kodwa abaphandle. Into nje ekhona ukuthi kodwa icala lembula ingubo lingene. Yikho konoku okukhona kuphela. Yikho ngithe mina, ngafuna ukulona ukucujungula indaba leyo. Asicubungeleni silo muntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjalo ukwenza ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlala iganga kwesikhathi sikhuluma izinto sesiphonga ubana nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasincede naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiscussa la sikhuluma izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wezemidlalo, iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 1-0 namuhla kusibaya se-Group J 2025 AFCON qualifiers emdlalweni odlalelwe e-Orlando Stadium eJohannesburg kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe ilemiklomela emihlanu selikhokhela isibaya lesi, lilandelwa ngele-Kenya lele-Cameroon. Liza kungilana lele-Namibia njalo ngomvulo. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, ndinjani. Ukhulumayo ngumhlali wetsholotsho khona lapha ngisaba nje ukuziqamba ibiso. Ngilohlupho la, hlupho lwami lusukela ekhodi yona le tsholotsho. Ngilodaba olusule 2 years, ngenxa ngaphambani be 1 year, 8 months. So udaba lwami, ngiyahamba ngisiya kuthiwa ngobani labo clerk of court ngisiyacela ifomu ukuthi mangalele lowo muntu. Uya nje ukuthi ifomu lena kawuyitholi nxa ungela messenger of court. Manje engakwazi ukuthi that messenger of court ukhatshwa yimi yini. So bendinga ukuthi ngathola yini usizo mangabe ligwanisa ukungcedisa ukwanisa ukungcedisa ngamvula ku 0784392116. Ngiyadinga silusizo wakho ukuthi ngiyenzeni ngoba ngilinawo ugcina usuyenza into engayisiyo kusasa kuthiwe umuntu lo urudu kade uyabujikajika kwamana ekhodi. Ngiyayimbona abanye abantu umuntu eseyaripota icala befika bemjikajika azagcina eziphelelwa amandla umntwana ejika ngoba uyabe lokhu ugade usiya khonaphana ugade usiya khonaphana. Ngicela usizo.
IZimbabwe sokwaba yikampani yezanu kahle kahle. Ma bezavula ibhizinisi ngamapasipoti egoli phezu kwalokho ipasipoti yakhona 5,000. Ayila permiti abantu bezimbabwe basafuneka e-South Africa njalo ukuze uhlale e-South Africa usebenze kufuneka ipermiti. So bathi khona abantu bazenza njani nemisebenzi ayiseko 5,000 bazoyithetha phabantu abona le nto lebuhlungu kakhulu lokuthi phela ngabe le 5,000 iyathathwa iyalungisa izibhedlela ekhaya kubakhwele ezikolo kube le free education kodwa konke lokhu abakucabangi into nje ekhona kungabo kuphela ukuthi bathathe le mali le bayifide abantu ababo. Abantu babo kabafundile ezikolo zasekhaya bafunda phetsheya kwabona labo kabayelatshwa ezibhedlela zekhaya bayelatshwa phetsheya. So le nto leyo buhlungu kakhulu. Angazi ukuthi kathi laba abantu abasezi bekhonkotha lapha ku-Studio 7 bekhulumelizana bazaza bekubone nini konke lokhu nabonga ngumasenga lapha kobulawayo ephumule emadokeni.
Studio 7 lishonile linjani? I'm right. Hayi qhubekelani phambili bantu bakankulunkulu umsebenzi omuhle. Kulume ngendaba leyo ukuthi ikhulunywe ngumnankagwa lamhlanje ekhaya sithi ama-journalist labanye laba ama-organizations la angasiwo kagovernment babangahambi bekhuluma okuninginingi ngelizwe. Ya yikho kwenziwa i-dictator umuntu obusa ngomkhonto vele yikho akwenzayo ngushaka lo bamjayiza manje ngokuthi vele samkwanisa sammanelisi vele vele siwanaba batamparana sanabonaba njengentanga zamajudu lamatha vele kasisamkwanisi bazakhipha nabodwa thina abantu kazana nje asisakhona ukuba ubakhontrola abantu laba ngokuthi sabajayiza abantu laba wayesithi bangaphongukukhuluma enye into abantu sebegijima sebelwisana lo muntu lwana.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Ake sokusala namhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uKip Stube. Ngakhohlwa i-live talk iyalandela.